umkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi umnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo
bayasipromisa bethi sizayenza lokhu akwenzakali sizayenza lokhu akwenzakali asizakwazi ukuthi manje sithini ezezicabanga ukuthi ukuzihlalela nje vele ungayizihlupha ngokuya elayinini ukuyavota akungcono ukuyekela kuphela kale babuya sebefuna sibavotile sebefuna sikampeni sebekampena futhi ukuthi bavotile mina sendiniwe nje sengikati
ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamathumi asitshiyagalolunye lambili 92 years old laye uthi ka-40 lo nyaka
khuluma iqiniso okuhle mntana hayi sozinye
indaba
ngiyovotela umuntu ongangezele kuhle basevalela le wokhikhi iwokhikhi yayisinika ukudla kanti kuthiwa wata angehlulwa uza kuya egangeni egangeni uyakulwalo bani kanti useza kulwala abantu esesishaye ukuthi ishayekela ngokuvotela basiqothele amakhiwa ayesenzela konke bawaxotha
umnumzana Big Boy Thabula ilunga lebandla lezanu PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangaselithandi ibandla lakhe kulindawo
hayi mina ibandla lami mengisalivotela yilami lena eselagugayo izibra
izabu
exactly
wasisiyana
hayi ngasembuyela kuzani ngoba yiye mphethele abantu bayisikela but balukunyunyutha ngathi babaswakali kahle into zayo kazicaci khangela kadizi ukuthi imali le injani esiye esiyithembileyo esiphila ngayo
umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamashumi amane lanhlanu 45 udla nxa ehlupheka uyavota kuphela lo nyaka
hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sidubeka sesizwe khona lokhu nje phela ukuthi lokuthi siyazilimela ukuze ingathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho nje mbonana ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakhulu hayi uvota zozingekile asuzingelele noma ungaba kwenzima kuvota asuzingekele mina vele ngiwe-MDZ esifuna imali kakhulu elizweni lamakhampani tingavula sikwanisa ukusebenza
kukanti uSporo Moyo webhekeni uzwento kwamagama ngesimo sezomnotho elizweni umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni
siliphume asisebenzi ngoba yale bhondi bathi ibhondi abasalifuni no job no what so sifunani khonapho akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini sidubeka sinje amakhampani zavala asisebenzi azange sithiwe ama-benefit ethu kwathiwa hambani amakhiwa athi hambani ecela imalini kumkabi so ye this attitude eyenzakalayo ezimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe
osakhulayo uqondlani wata oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30 uthi yena nabanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho
angazi ukuthi ngaze ntshitshe kwezikhathi ekumele akona bavike kube yinto eyi-one futhi kufane
thina vele abathi besakhula vele i-society vele yazi sizalelele enkangala thi ngoba umsebenzi akulo ngaze uhambe emsebenzini awutholi akungeke undlungile ngoba nami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube layo ikusasa lami elihle
abantu abaningi bakhala ngemingcele emitsha edotshwe izimbabwe electoral commission uhlelo le-delimitation bathi abakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lezi ukhansila wakulindawo-ke u-alexander mkandla ku-ward 6 omele bandla le-ZANU PF uthi kalaqiniso ukuthi kuzahamba njani
yeah not quite sure on that one kungenzakala ngeke sikwale lokho but we are also trying to educate them bayakhala shem abantu bayakhala but then well akula nto abangayenza ngaze bakhale but okukhona ukuthi iprogram esiyenziwe
iyakutshintsheka
ngolwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination court izabhalisa lokwamukela abazancelisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ezimbabwe ngoNcwabakazi lonyaka ngimele studio 7 ngapha intaba zinduna igama lami ezra jesus banda